Kulabanye abantu abathika abathakazeleli ukuzibuse ngenxa yokubandlululwa. Abanye babo bathi kuza kuba lempi eZimbabwe nxa bebandlululwa ngabadabuka eMpumalanga. Kodwa kulabanye abathi okwenzakala elizweni kulungiswa ngomlomo hathi izikhali. Unumzana Leonard Dube ngomunye wabathi sebekhathele ukukhahlanyezwa ngabadabuka eMpumalanga.
Into ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi. Manje ukuthi izwe linqunywe phakathi ayikho indlela ebhoda ngale. Indlela kumele ukuthi idlule khona lapho kumele ukuthi idlule khona. Indlela leyo sizoyihamba kanjani wena zwakele kungazange kuyiwe empini ngoba ngaphandle kwalokho ayikho indlela ebhoda ngemuva.
Umnumzana Pastor Mwili Magwizi okunhlanganiso yeZipra Veterans Association uthi kulusizi okwenzakala eZimbabwe.
Thina esalwayo empini sathokozelela ukuthola uzibuse. Kodwa ke sisitese sinanzelela sesibona ukuthi hayi uzibuse simtholile eminyaka siyedlule kodwa inkululeko sibili kayikho. Akula nto namhlanje singayikhangela sithi siyakholisa yona. Kambe yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselile emgwaqo edabukileyo. Singakholisani kambe elizweni eselingasela mali. Ilizwe elingasela kudla. Ilizwe elingasela msebenzi. Zonke izinto seziphelile zibhidlakile.
Umagwizi uthi bayakhala bonke abalwa impi yenkululeko kanye lozulu.
IZimbabwe kayise yilo lizwe lelani esalilwelayo. Sibuhlungu kakhulu thina amalwe ecatsha ukuthi namhlanje yebo kambe kungabe sesikhangelane nozibuse kodwa singakhululekanga. Sidinga inkululeko. Inkululeko izokuza kusasa. Kungcono sisebenze bantu beZimbabwe ukuze inkululeko ize. Ngoba kathesi sithunjiwe. Sithunjiwe ngabembi begolide. Sithunjiwe ngabembi bemhlabathi yethu. Abayibuthayo befake ezikhwameni zabo besidla beyibo bodwa.
Abakubandla lezaphu abasuka kumanyano webandla lezanupf lezipf zaphu bathi kabalunanzi usuku lukazibuse. Umnumzana Patrick Ndlovu umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu ezansi yakweleZimbabwe uthi bayahlupheka abantu phansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Njengeqembu lezaphu ilanga lokukhumbula inkululeko asawonti lisaqakathekile empilweni zabantu ngoba abantu balambile, abantu abasebenzi, abantu bayadubeka. Akula muntu nje olesikhathi sokuthi angacabanga ukuthi ukhululekile ngoba khathesi sesifana abantu sebeze bekhumbula ukuthi le Gibhithe sasikuye Rhodesia kwakungcono. Sebengathi sebeze bekhala abantu beZimbabwe nje abantwana baka-Israyeli bethi kungangcono uMose ababisele eGibhithe ebugqilini ngendaba yesimo sesizwe esesikuso. So thina njengeqembu lezaphu silokudana okukhulu ngaleli langa. Silokudana okukhulu ngegazi elachithekayo elabafowethu ukuthi igazi labo ngani selize neze lachithekela amanga nje. So lilanga esizwa ubuhlungu kakhulu ngo-April 18 ngoba abantu bafela izeneze.
UNdlovu uthi abantu kumele bazikhulule.
Sinika abantu ithemba lokuthi ngabathatha amandla abo bazilwele khathesi uhulumende lo, bazikhulule uhulumende lo wencindezelo wabantu abamnyama njengoba bazikhulula uhulumende wencindezelo wabelungu. Abantu abathatha amandla ngoba ngawabo.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanupf uthi bakhuluma ize abantu abathi kumele kuqunywe ilizwe ngenxa yokuthi bakhahlanyezwa yilabo abadabuka eMpumalanga.
Ilizwe leli ile sisekelo sombuso walo ochoyo ukuthi limi njani. Zimbabwe is a unitary state. Yiko kukhona kusisekelo sombuso. Kanti laba sebesithi ilizwe kaliqunywe, liqunywa njani ilizwe leli? Njoba vele ilizwe leli yilizwe lilodwa elilemhlobo etshiyeneyo yabantu. Alisoze liqunywe ngabantu abazikhulumela nje inkulumo zabo zebhawa laba abakhuluma into zabo abakhuluma into zabo ezingaqondanga ezokuphambanisa ilizwe lokudivide abantu. Njalo nxa bekhuluma ukuthi abantu bazakwale kuzaba lempi, impi yakhona lobani, bazayenza lobani impi yakhona, kuba ngulwelwane.
Lokhu kusekelwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanupf oti kunenge osokwenziwe libandla lezano PF kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka 1980
umuntu engavota phela ama plans amakhulu njalo aso sesikhala futhi kwenzendiwayo esingathi ngama minerals umuntu omnyama wayengafuna kamkanje sikhululeke abantwana bezibabo sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo njalo sesikuthatha futhi kokuvota into encane babengavuna ukuthi bavote so asikukhaleni ukuthi usuku lolu luqhatheke kakhulu ithi thina abantwana bezibabo
umnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiso yedumiso Dabengo Foundation uyakuphikisa lokhu
khathesi umkhonomo wethu uyantenga ntenga imali yethu ayithenga isebenzi kwamanye amazwe abantu abatsha abasebenzi uzathola ukuthi kulo muntu owazalwa mhla sithola uzibuze la namhla ongazaka asebenze umhlabathi kasilawo sezandleni zezano sibuswa izano lochuku eyabulala abantu bakithi kakhulu hlanga lemathebulo wamathebuleland ngegugura hundi kuze kube la namhla indaba yakhona iyanyathezelwa abantu kababhadalwanga abantu kabaxoliswanga amathuna bobaba bamkhulu labo bababethu abafaka igugura hundi lokho ebengakangcwatshwa akulazibuse esingamjabulela kumbe singabhiyoza ngakho sithi hayi sithole lokhu lalokhu lalokhu ya
lo Dube laye uthi akusuze kube lokuthula eZimbabwe kuze kulungiswe umbhuqazwe wegugura hundi
awukho umuzi nowodwa eMathebeleland ongathintwanga igugura hundi ungakhomba nje ukuthi lapha badlwenguli umama wakhona lapha badlwenguli intombazana yakhona lapha kwabulawa abafana banje kwabulawa ubabo nje kwenziwa lokho inkululeko yaseZimbabwe ukufika kwayo it was the replacement ye colonization yabelungu kwasa colonizedwa ngabantu abamnyama
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu bakhulumisane ngomphuqazo wegugura hundi owabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingama-20,000 eMathebeleland lenkabazo.